Basa sebaningi abantu abaza kufa kakhulu bebulayi lo mkhuhlane ngokuba ngabantu bengahloniphi isifo esingaka, bengahloniphi ukufa. Ungena emalokishini, ungena emadolobheni lapha uthola abantu lasemakhaya besithi hayi lesi sifo vele kasikho, kuyakhulunywa njalo akukho. Ngabe engakakuhloniphi ukufa, bengakakuboni, bengakakwesabi, kusho khona ukuthi kuzamemetheka ngoba kabaziphathi ngendlela ezavimbela ukufa lokho. Lo hulumende kenzi izinto ezizakwenza ukuthi abantu bavikeleke. Ngakho ungahlanganisa zona lezo zinto, uhulumende wehlulekayo, ntengantenga yobuthakathaka wehlulekayo, labantu abangahloniphi ukufa, abangesabi ukufa, ababhiliva kusuperstition belokhu besithi COVID-19 kayikho, kutsho khona ukuthi sisezaba lezidumbu eziningi, basezaba baningi abantu abaza kufa kuze kutholakale ikhandi elokwelapha i-COVID-19 kumbe abantu baze baziphathe ngendlela efaneleyo.
Abantu singathi bahlolwa ngemfanelo yini Ncube, ngoba amanani abantu abahlolwa ngelanga akhanya ephansi kakhulu.
Abantu abangahlolwa ngendlela ephangisayo njalo yeneleyo ukuze kuphangise kwenziwa lokho okuthiwa khona yi-contact tracing, kuvinjelwe umkhuhlane lo ukuthi ungamemetheki ugcwale emhlabeni wonke jikelele wezwe leZimbabwe. Into edingakalayo ukuthi kungahlolwa kuphela abantu labo asebegula kumbe asebebonisa iziboniso zokuthi bangabe belawo lo mkhuhlane, kudingeka kuhlolwe abantu bonke, kungenwe emakhaya, kungenwe emalokishini, kungenwe edolobheni, kuhlolwe abantu ukuze basu kususwe laba abagulayo, ngokunjalo kususwe ingozi. Okwakhathesi kuhlolwa kuphela abantu abagulayo ku-private hospitals kumbe kuma-public hospitals. Ngokunjalo ke oyabe engaguli lokho kuzaveza ukuthi uyagula asymptomatic kodwa ethelela abanye, uyaqhubeka ethelela abanye kodwa yena engaguli, iziboniso lezi ezenza ukuthi azafinyelele esibhedlela. Abanye lanxa begula bayagula behlezi ngekhaya kodwa belokhu bethelela abanye.
Amapolisa aphume kuthange esithi abantu abasavunyelwa ukuthwala izidumbu besuka lazo endaweni ethize, kungaba semadolobheni besiyazingcwaba emakhaya. Kodwa izolo abezempilakahle bethule umbiko besithi ababe befuna ukuthwala izidumbu besuka mhlawumbe emadolobheni besiyazingcwaba kwezinye indawo, kumele babone ukuthi amakofini avalwe ngendlela thize eza kwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ungathini ngokwehlukana kwembiko le ekhanya isethulwa zingatsha zikahulumende munye?
Vele kulwisaneni lesifo se-COVID-19 amapolisa kayadingakali. Kawameceleni asixolele kancane, kwenziwe izinto ngendlela ama-scientists namadokotela afundisa ngakhona. Kudingakala ulwazi oluvela ku-World Health Organization ukuthi siphathe kanjani izidumbu, siphathe kanjani abagulayo, siphathe kanjani labo esisolela ukuthi ngabe bayagula. Hayi amapolisa lama-Buttons Stick lama-AK emgwaqweni betshaya imithetho bephatha kwabantu. Abantu bamele baphathwe ngendlela ebahloniphayo, ngendlela umhlaba othi baphathwe ngayo ohlonipha isayensi. Amapholisa kahambe kancane, uhulumende akhulume ngolimi lwamadokotela lama-scientists, hayi ngamapholisa.